Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bonani ezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibo abathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba isikho, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacathengelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa yi-violence, ngoba imbi iyalimasa isigaba, iyaxazulula abantu, iyenzisa into engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokulinzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini, i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo wona employee service surrender issue a service for a registered institution baza kubhadalisa i-deposit.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lePhalamende lakweleBhilitane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale item uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obed Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo ngike ngahlala ocingweni ngibuze ezikolo. Bonani ezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibo abathe khona khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba isikho, kodwa kwezinye izikolo i-fees banayo ngoba i-fees bakhulunywa ngayo last year yagazetwa yi-Hines of Government ya-approva. So angazi ukuthi njengoba ya-approva yayingake i-approve abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusaza kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikolo esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikolo esinjenge-Chibila, isiyachilaba i-secondary, Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esayisizwe lesakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. Kodwa esikhiweni ngapha hayi abantwana abaningi sibili bayabisile ekhaya especially ama private school vele kaungena ungabhatala nge school fees ikoxotshwa khona kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisile emakhaya kuthiwa kufuneka school fees uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha abaningi abantwana ababhala u grade 7 abangabhatala nge school fees izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo ye secondary so mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ya grade 7 ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Hello ke ngumnumzana Obert Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazo yamancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga eCCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma esithupha lasikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili uPaul Kajiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya loludaba untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getshenge Ndlovu onguye osungula lingqoqo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza ukwantu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahlekahle imbangela ye-political violence leyi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipolati lalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhanyelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo ase beyisebenzisa ukusona ipolati kuthethi ipolati kuyizinto zonezo ezenza ukuthi lanxa abantu bezespirithi sokuzama ukuthi silunge lolu thuba esibalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphitha engingakutsho ukuthi hayi singathi bahlangani bakho kodwa lathi
Babandlovu siya nje kukhetho ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu udaba lokhetho sibili sibilungiselele kakhulu njalo njalo sibizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-view violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe labo. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU PF. Kube akula ZANU PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo so yena njengomuntu okupholani vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sibilungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye asinendaba ukuthi uyenzeni singakwantu bezimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi nga amagama ethiya ethethwa emintini la usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedduma ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili futhi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni as I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlalo i-P_F njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo into ubaba uduma owedduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengophola sike sahlala phansi nomongameli ngiphendula umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months day sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Babu Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame lo ozovusa udlakela kuthi kube ngumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabe mthi sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe lokho kwamingcele kuba injani njani ingcele ivele khona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophile emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kuthi yakukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party obexoxa indawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kule viki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ngcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying you can justify it to increase our tax rate. The currency is a very strong currency. And secondly, our country has shown that they have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate at the same time. So it's contradictory.
How do you pay money?
I want to pay US dollars in the first place. Because they've imposed local currency as the current of first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually our informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our citizens? They're going to be in unregistered and recorded income, so, everything is just guesswork.
Ngakuye ukuthi abantu bayanelisa ukukhokhela zone zo imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30%. Imali yakhona yena uhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, ngoba every government has got the right to collect taxes. So it's a question of whether they deploy those taxes equitably. But now the regulator will equip you with Avant Bahola and US dollars. For instance, I'm a mind, if the company, a wholesaler, which actually charges the pay as you earn, but there is no evidence ukuthi there are enough people abaholayo formally ukuthi bakwazi ukubhadala ama-taxes in foreign currency. It's a very bad policy statement that is based on conjecture. It's not justified.
Kuthi laba abakwi-informal sector laba abazisebenzelayo uhulumende uyakoreka yini imali bayakhokhela yini bona imali zama-taxes kule system yini eseyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was anti vele kuvele kulezi i-VAT yani ebhathelwa umuntu wonke, kodwa if you are self employed laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution baza kubhadalisa i-withholding tax na ungaphukisanga i-ITF tax certificate. So anti mina nini independent consultant, so if I do work for UNDP or for ZFE or for whoever, Harare Food Campus, if I don't produce EITF tax clearance, that charge abone, that charge you with holding tax. So it is not going to, it seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and but you are rendering service to a registered institution, that institution is the one that is under obligation to charge you with holding tax of 30%.
Kuino onga kukutaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax.
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court ukuthi hatshi thina we are among the high paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Ireland and so forth. So nxa uhulumende wethu elesifiso sokuthi akhulise umnotho welizwe engezelele i-consumption le-investment lama-savings yethu, kufanele sikhulume labantu bomthetho ukuthi hatshi uhulumende lo ngahanjiswe emthethweni. So yenzela ukuthi thina sibeyithi ngabantu esikhona uhulumende impilo yethu inzima, into ziyadula, nxa sebesithathela futhi imali akusasali imali yokuthi sisende kwezinye izinto ezikhulisa umnotho. So kukithi thina izithi sikhulume ngakho ithekandaba ngodaba leli olemthweni kahulumende.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni logeyina kumede side weStudio 7 eseHarare. Okwamanje-ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayeli emgwaqweni weTirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nyalivingelela lonke bakithi thina singapha ejumbi bakithi, ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasabhu. Azi le nduna yethu lapho babusamanje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe, singamasabhu kwadlula 200. So yena ucela ukuthi $4 ngomuntu. Umuntu ocela angikwazi ukuthi uyagazetha yini imali, yena ecela abuye athi uyayekela ukukhipha libhale ibizo lakhe phansi. Asikwazi ukuthi ucela okunjani khonoko, so sizamnika kakulanto ngayenza njalo. Besicele ukuthi khona nje imoto yakhe sithi yonifile, hayi kulama-China lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lezi, and kulamakhiwa laphana ekhomunamayini laphana bonke abantu kwenda bayakwanisa ukukanika leyo mota leyo. Kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi ikanikwe khonapho, ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo. Madoda, thina i-corruption izasithwalisa nzima. Lathi masabhuzi sifundisiwe-ke leyo corruption, asazi ukuthi khona izaphela yini ibumbeni, kodwa hayi mbone ngathi kathi sisizala silukubikele kungabazukulu kungabantwana into eyidayidwa yi-corruption day. Siyacela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo, hhayi uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo bakithi. Ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe, zithwele nzima bakithi. Siyacela uhulumende nansinda.
Mbingelele Studio 7, mbingelele abantu bakithi. Hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisa abantu bakithi madoda. Omama iqiniso alibulali, khala ngezanupf style aqiniso lathi ngiqiniso ngathi silalo. Since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile. Umthwakazi ungathi uyabuka sisinthwa Republic Park ikhona amamela amakhansela amaphati asemashonaland ayefaka abantu babo abesishoneni la emathebeleleni. Since umthwakazi ikhona yakuphika lokho sekutshintshwa izinto, izanupf la sifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo. I-CCC la yenza njalo kodwa sibi babengakwazi lokho, babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abanangqondo. Namatitsha nalo bazokufaka amatitsha asesindebeleni emathebeleleni kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abanangqondo bakudlalwa ngathi. Umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto. So umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party, hayi CCC, hayi izano. Nesithi viva umthwakazi, iqiniso lelo. Libhekele eSouth Africa, iANC mayenza ubutsotsi, iEFF uzayibona kuphela, uzayiveza itsotsi lokuba ukuthi bayenze ubutsotsi lapha nalapha. So ikho libona eSouth Africa into zidosa kahle ngoba kukhona umuntu oziphathe nje angavumi ubutsotsi. So lati asiyibonge umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi. Asiyibonge nje asiyivotele kumakhansela amameya. Abantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho. Angifuni kuba mude, ngiyabonga.
Linjani, linjani, Studio 7, siyabulisa, siyabingelela, siyajabula ngendaba ezinhle phakululela zona zichisa. Mina wami umbono bengifuna ukuthi nje ngithi kubantu bakithi, ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawule labo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe. Sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na. Kungenzeka sigxeka bona banabantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu ngoba thina yithi abavoti bakhona, yithi abavota. Kungani kathi thina abantu beMandebeleni vele singavotela amabandla lakithi. Kunje singaba solo Joseph Phuma o believe kaule angaphuma ku ZANPF evulela kibantu zamvotela na angeke umvotele. So lapha umuntu lwana usemsebenzini usebenzele isisu sakhe. Bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzalethu Jesu eZimbabwe, uyakhuluma konoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola. Uma kuphuphumile wazimela sambona njengenyama echileyo. Wabona la ukuthi abantu bangithi bangicabangeli sebuyelile kona. Manje sizakhala futhi eyo makhupe abathengisi bafunani le. Kanti thina ithe sirongo, asizameni ukusupporta abantu bakithi, asinike nina ama-politician akithi i-power, sivotele amabandla akithi. Nampo mqondisi bazidinga thina, asimeni ngemva kwabo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngikhuluma igama lami nguJoje, khuluma ngiseBotswana. Ngilokudana kakhulu mangizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe. Lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la akhulunywayo la manga luhlaza athe joko. So kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now, but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana. La ngamaqhinga nje kumgceke ukuthi bazame ukudisturb ama-gathering abantu imihlangano, ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okuningi okuqondana lokuba siyikhuphele iZANU-PF. Lapha yi-disturbance nje abaphezu kwayo. Lokhu ngikhuluma lami ngamazwi abuhlungu ngoba hhayi bakithi sikhathele ngeZANU-PF, sikhathele ngomnankagwa, sikhathele ngamalunga eZANU-PF. Bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni, kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo nguba bakuthatha ngapi lokhu? Sebezenza bona onkulunkulu, kodwa labo bengabantu abafana lathi. Abayekele imikhuba yabebolileyo le, abayekele abantu bekhululile izwi, abayekele abantu bephume ebugqilini. Hayi ukugqilazwa, sigqilazwa ngabanye abantu. Mashona kuyini kanti? Kumangalisani kanti? Bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo, kanti vele bangobani? Abaphume, asibafuni nje. Lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANU-PF, babhayi Mnangagwa, babhayi Chiwenga, bonke kabaphume. Baluphele laba abantu, kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele. Bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamela ngakhokhela abantu, yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni. Amasobhuku ethu, usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu. Kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo ukufakaza ukuthi igodi lakho lokufa seliseduze? Abasibekezelele lathi sithola amathuba okuthi lathi sikhokhele, ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amathole. Why mona befuna kuba zinkunzi ezingapheli? Sebe injanja akabaziboni ukuthi sebe injanja bo. Abasinike amalungelo lati siyakufuna kuba zinkokheli. Eh, ngiyabonga.
Studio 7 ni ufuka kanjani? Ezihlobo ezithandekayo hayi mina ngiyimpile. Embingelele bonke ontungamile inkomo labo. Sithandekile labo Chris Gandhi labo Tanonongawande. Bakithi thina silesicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from plant kuze kuyetisholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuzi ngathi sisele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe plant kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicikela phansi ngoba noma sireporta ama-cases uyareporta i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana biyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebethathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulama-truck ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo nkomo zakhona ezithengayo kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besetshe e-Country Park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala ngiyabonga ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakazi abahle abasakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo eZimbabwe siyabonga sibili ngadini aqhube kanti sisakazela kanti inyuzi zami nalindumezela zona ize kuseni sekuthe nyaso utheni tunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngathiwa izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think ngumuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi ama-general amaningi asefile khonapha empini yona le and they have not got anything. Izikepe eziningi have been sunk and things are not going his way. So ungantwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e-Ukraine ukuthi i-Russia mayiphume e-Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho. Ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi. But then uPutin wayengalandeli into ayeyikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina, ubona njani impi le eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it, I think, until summertime ngabo May khonapho. Ngiyabona ngantwa impi le iyabe siphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezispecial ezisebenziswa in America, France, UK eziningi and they are training i-Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May konapho labo April siyabe sesibona ngathi impi yabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringai ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukela.